Uqhubekela phambili ukukhahlanyezwa kwabaphikisayo eZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho olukhulu oluzakwenziwa lonyaka. Abaphikisayo bathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ubathwalele ubhulo ngenxa yokuthi kabavunyelwa ukwenza imihlangano lozulu. Umnumzana Bongani Ncube ohlala eBhinga uthi ukubotshwa kwamalunga e-Citizens Coalition for Change ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa kuveza uba ibandla elibusayo lezasantando.
Yikuhlukumeza nje abantu bengelacala bangelanto abayenzileyo, kuyikudinga kuphela ukuthi bengenelisi ukukhankasa njengoba sikhangelane lokhetho olukhona. I-ZANU-PF nje yona ihlukumeza abantu kungela ukuthi uyenzeni, kukanti ke bona bayenza imihlangano yabo lapha lalaphana kungelo bavimbelayo nsuku zonke zikhathi zonke. Kodwa wena wesisi ungathi wenze nje ube labantu ababili abathathu ubona sothiwa suyenza icala subojiwe.
Uncube uthi uMnangagwa uyazehlulekela.
Hayi, kwenza kwabantu asebephelelwe ngumphako besesemangweni sebeswele ukuthi ha njengoba silokhe sihamba nje umphako usuphelile sizakudlani, becike sebethalaza eceleni ngaphala ngapha bephiceka kusela lutho sebephelelwe laba bantu. uMnangagwa sephelelwe.
Kodwa umnumzana Belief Gawule okubandla leZANU-PF uthi uhulumende kaMnangagwa kabophi mahlayana abaphikisayo.
Umumo weZimbabwe lo muhle kathesi, akula crackdown ekhona, akusakusaselwa kwa-opposition kunokwesikhuluma ngakho. Thina asikuboni, angazi mbe kuyenzakala kwezinye indawo, but thina babe sikhona ngapha sikubone. Sibona nje abantu be-opposition bezenzela imisebenzi yabo, mayabaopposition bahambe benza imihlangano yabo ezindlini, bahambe benza ima-meetings abo ezindlini, akula muntu obabophayo. Njengezigabeni lapha bazenzela nje, akula muntu obabophayo. Angazi kumbe kulezinye indawo lapha babotshwa khona, baharaswa khona, njalo wenzakini zokuthiwa kulo muntu ohlaselwe i-opposition kwabe sigabeni esiyo kona province ese-Mount North naleyo ngapha. Singazi kumbe kwezinye indawo kuyenzakala, but khonokho kuthiwa ngukuthi kuthutha sokukhulunywa kuthiwaza ama-election as if kule nto kodwa, but mbona yinto nje esegcekeni ukuthi iyenziwa yi-opposition lalaba ama-hanglers abo.
UGawule uphinde wathi amabandla aphikisayo aphehla inkulumo ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluqakathekileyo.
Bayenzela ukuthi babumbe ulutho okuthi bayenzise umfanekiso ukuthi ama-elections alandelayo la aka-2023 asozebe free and fair. Yikho bafuna ukuphuma lapho ukuze kuthi nxa bengasaphumelelanga babe le nto abasala beyibambile ukuthi ama-elections are not free and fair. Yikho abakukhulumayo la, yikho i-statement yabalazo ukuthi kuzakwenzakalani ngemva kokuthi kokhetho. Yikuthi bazabe lokhu besebenzisa khona lokhu bekhala futhi besithi ama-elections azange asoze kade nga-free and fair. But okumangalisayo ukuthi kuyabe kulama-seats abayabe watholile kuze nezo ndawo khonapho baya bevuma ukuthi bona bawinile kuma-seats nala, especially kuma-urban centers laba besithi thina siwinile lapha kodwa ama-elections bengoko-free and fair. So yiko kumangalisayo khonokho. But mina into engakutshela yona kathesi ukuthi iZimbabwe ilokuthula okuhle kakhulu okokuthi lanxa silanda ukhetho olukhulu, ukhetho lolu ukhetho lolu eselulandayo ukuthi nxa kulokuthula okunje luzaba lukhetho olukhululekileyo, ukhetha ukuthi abantu bazazikhethela nje kulokuthula kungela kuphambanisa ukuphambaniseka kokuko, kungela dlame, kungela msindo, konke kulokuthula nje ukuthi umsebenzi wonke uzabe uzaqhutshwa kuhle ngendlela okuhamba ngayo kwakathesi.
Abakubandla le-Citizens Coalition for Change bathi batholise nzima ngamapholisa okukhanya engani asetshenziswa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesikhulumeli samapholisa u-Senior Assistant Commissioner Paul Nyathi obengaphenduli umakhalekhukhwini.